soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC. Namukela ku Studio 7 ngomgqibelo mhlaka 16 kuZibandlela 2020 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu namhlanje, yilokhu likhuphuka inani labantu ababulawa yi-COVID-19 elizweni, yona esithethe ezinye iziphathamandla zikahulumende labantu makhaza.
Hayi, nohulumende sihlala emakhaya esincedisa. Ngizwe omunye ekhuluma eredweni zolu Studio 7 ukuthina ugo wahlaba konese America. Ningakwazi amakhulumende eAfrika ukuthi bona bacabanga ngomuntu ona lo.
Umongameli Yoweri Museveni weUganda usengqobile njalo ukuba ngumongameli. Ingcwethi kwezokulima zixwayisa ngokulondolozwa kwezifuyo ngalesi isikhathi izulu lisina.
Kwayisa kakhulu ukuthi behlaba inkomo for umkhuhlane womkhono, behlaba inkomo for abolumpy skin, and ikakhulu kulesi sikhathi kule mkhuhlane oqeda inkomo okuthiwa ibotulism obangelwa ukuthi inkomo ziyabe zihamba zisidla amathambo aseganyeni.
Zonke lezi ndaba lezinye ngizozizwa kuwona lo umsakazo. Umkhuhlane we-COVID-19 ulokhe umemetheka elizweni lemhlabeni jikelele, njalo ugatsha lwezempilakahle luthi sokubhubhe abanye njalo abantu abangamachumi amathathu elizweni. Kwathi abedlula amakhulu ayisikhombisa i-741 sebehlaselele igcikwane le-coronavirus izolo kuphela. Lokhu kutsho ukuthi inani labantu asebehlaselwa yilo mkhuhlane selokhu waqhamukayo elizweni ekuqaleni komnyaka odluleyo selisedlula inkulungwane ezingamachumi amabili lasithupha, i-26,109, kwabhubha abedlula amakhulu ayisithupha, i-666, idolobho elikhokhelayo ekumemethekeni kwaleli gcikwane ngeleHarare. Umkhuhlane lo usubulele iziphathamandla zikahulumende, osaziwayo, labantu makhaza kunsukwana ezedluleyo. Wosenjalo izakhamizi zemaphandleni sezikhuthaze uhulumende ukuthi aphange athenge umuthi ovikela ukuthola igcikwane le-coronavirus owe-vaccine. U-Albert Ncube usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Iningi lezakhamizi likhala ngokumemetheka kwegcikwane le-coronavirus lona eselibuya ngamandla kulezi nsuku osekubangela ukubhubha kwabantu abaningi kuleviki. Uhulumende uthi uzathenga imithi ezavikela uzulu kuleli ukuthola igciwane le-coronavirus yama-vaccine ngenyanga kaMabasa. So kula ma-vaccine awalungiswa inkampani ye-Moderna le-Pfizer njalo asesetshenziswa kwamanye amazwe agoqele le-Britane lele-Melika. Umnumzana Peter Zulu oyisakhamuzi eNsinde eGwana North uthi ukumemetheka kwegciwane le-coronavirus kubathwalisa amagapha avuzayo.
Ungatholi ukudla kwesikhathi khonapho kuza kuthunga ukuthi hambe edinga ukudla kumbe ebantwaneni kumbe uye ngaphi ngaphi. Anti asikuthi kodwa hlalana emakhaya kuphela, ngawena uhulumende uthi hlalana emakhaya esincedisa. Ngizwe omunye ekhuluma eredweni zolu Studio 7 ukuthina uke wahlaba konese America. Ningakwazi amakhulumende eAfrika ukuthi bona bacabangani ngomuthi ona lo, bacabe utest yonke uyasebenza mbuka usebenza emuntwini kuhle.
Amazwi la asekelwe ngumnumzana Tobias Ndlovu uzamabhizimusi wefumuko kuwadi 17 eGwanda South.
Ku-lockdown isikhathi sakhona nje manje thina siyasichaya ngoba ekuseni sivukele ezinsimini, emini sibe sizama ukuthengisa kube sokuthiwa 3 o'clock kuvala, kube sokungathi kuba nzima ngoba khonapho utrena lo itshaya yisikhathi kungathi kuyaqala ukuthikho kwibhizinisi. Ekuseni konke abantu babesemasimini bezihlabulela besenzana pho-ke hhayi kwibhizinisi kuyasitshaya.
Uthi njalo baza kwamukela inhlelo zikahulumende zokulwisana laleli gciwane.
Yeah, akona ukuvikela kuqhakathekile kulokuthi uyokwelatshwa singumkhushane. Kuhle sinxa kungenzakala, nxa kusenzakala ngeqiniso. Asingeke sikwale. Singakwala kungabuya ngendlela engayisiyo. Kodwa nxa kubuye sibone ukuthi hayi kuncedisa isincedisa kumbe uhulumende kumbe nguzibani esimaziwa imbona ngani singakwamukela.
Unkosazana Thandi Moyo eNtebe ophila ngokuthengisa utshwala uthi uvalile ibhizimusi yakhe elandela isiqondiso zokwenqabela ukumemetheka kwegciwane le-coronavirus eze-lockdown. Umnumzana Kuyaboka Magaya ngusobhuku eMagaya Village eFumugwe yena okhathazekile ngokusasa labafundi athi liluvili bani.
Iphazamiseke kakhulu especially inhlelo akula into ezihambayo isiphele nxa sesikhangela izikhathi okuvula ngazo izikhathi okuvala ngazo khona i-movement i-infect ukuthi izinto zethu zimile zonke. Isikakhulu ngathi bona abantwana besikolo bona ngani i-future yabo vele siyingani sifike lapho ezelahleka khona ngoba abanye basababoni beza kuyela ezikolo mhlawumbe vele sekuyithuba labo lokuthi selidludlile. Ngoba nxa ngendlela i-rate abantu abafa ngayo le messages ngendlela esiwabona ngayo lokhu ku-increase kusiya phambili mhlawumbe nxa kungaba lo muthi sibona ngani lokhu kunganceda kakhulu ekuthini bona mhlawumbe umkhuhlane lowo singawunqoba.
Umnumzana Love Moncube isakhamuzi samatopo uthi ngaphandle kokuthi bathembele enkosini akukho abangakwenza. So kutshona abantu abafika phosa amakhulu amabili 183 elizweni kusukela ngesonto edlulileyo kusiyafika namhlanje. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.
Umongameli Yoweri Museveni we-Uganda usenqobile kukhetho lokudinga umongameli kulelo lizwe lanxa omunye abencintisana layo umnumzana Bob Wine esithi uxelibezele. Intatheli zindaba yethu ye-Studio 7 umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Umgcinisa lwenhlanganiso ebona ngokuqhutshwa kokhetho kulelo lizwe umnumzana Simon Mugenyi Bayakama wethulela umbiko ngokusemthetheni namhla egcizelela ukuthi umongameli Museveni usazaqhubeka ebuswa. Umongameli Museveni owebandla libuswayo ele-National Resistance Movement unqobe okwesithupha kukhetho lwe-Uganda njalo uzabusa kuminyaka emihlanu elandelayo ngemva kokuthola amavoti edlula amajumi amahlanu ekhulwini 58%. Umnumzana Wayne owebandla le-National Unity Platform uthole amavoti edlula amajumi amathathu ekhulwini 34%. Umnumzana Wayne uhle watshela intatheli zindaba zase-Uganda ukuba ukhetho lolu lucidiwe ngoba uhulumende echithe ubulembu be-intanethi wabulala abaningi abakade bemele uBob Wine endaweni eziningi zelizwe. Ibandla eliphikisayo elisanda kubunjwa ele-Ideas Part of Democracy lithi ukhetho lolu belungakhululekanga ngenxa yokungenela kwamasosha namapholisa. Kuthaza umanyano we-African Union AU ukuba ungenele kulolu daba. Umkhokheli waleli bandla umnumzana Ebert Jamuka uthe okwenzakale e-Uganda kudumisa ngoba kungenzakala kwele Zimbabwe ngukhetho olufanayo kuminyaka ka-2023. Uthi kufanele inhlanganiso ebona ngokuqhutshwa kokhetho elizweni eye-Zimbabwe Electoral Commission ZEC yenza umsebenzi ngemfanelo. Umnumzana Jamuka utshele i-Studio 7 ukuba amalungelo abantu ayinsika yokhetho olukhululekileyo esithi lokho okwenzakala e-Uganda kakulunganga.
Indlela yokhetho lwama-election oluqutshwe e-Uganda. I-Uganda iyasibonisa ukuthi ayikwazi ukugcina oro ukulondoloza ama-human rights abantu bemabandla aphikisa especially ama-opposition parties. Sonke sasibona uBob Wine ebethwa namasosha ebotshwa namapolisi abanenge bakhe bafile abanenge balimahla. Namhlanje lingakhangela ama-results ama-election uYoweri Museveni upresident waleli lizwe uwinile. Abantu babesilwa kangaka. Uwine njani? Abantu bebedwa. Uwine uvothele nabani? Abantu abaningi balimala.
Umnumzana Jamuka uthe kuningi okufanele amazwe akuzwekazi le-Africa akufundi ngalolu daba.
Only South Africa in Africa yilo ilizwe lokuba linamasosha ane-discipline especially kuzinto zepolitiki. Awusoze ubone amasosha ase-South Africa engenela kupolitiki but especially Zimbabwe, Uganda, Rwanda basebenzisa military for election, police for election. That is wrong. It's not democracy. As the IPD sikondeme kakhulu uhulumende wase-Uganda ukusebenzisa military isikhathi.
Kodwa ingcwethi ecubungela ezombusazwe umnumzana Matthew Sithole uthi ufanele amabandla ezombusazwe aphikisayo abambane.
Okukhulunywe nguChamuka kungenza icontinent yethu Africa iye phambili. Kodwa okungaba nzima ukuthi amaparty aboChamuka mancane kakhulu ukuthi etshintshe i-political situation ese-Africa esiyibone Uganda, eRwanda, eZimbabwe lapha aqambe khona. Kungahlupha sibili ukuthi uChamuka kube unguye osekhanya efuna ukutshintsha ngoba kalabantu i-politics ziba stronger nxa ungumuntu ungupresident ungomongameli ukhokhela i-opposition party ulabantu.
Uhulumende weUganda uyalandela ukuthi wacilibezela kulolu khetho. Ngimele isithu 7 ngiseHarare, ngiwumlondolozi Ndlovu.
Ingcweti kwezokulima zikhuthaza abalimi ngendlela abangaphatha ngayo izifuyo ngesikhathi uhulumende esithi abantu kufanele beqaphele izulu eliphose lifanele sikhukhula elibangela ama-flash floods kumaviki amabili alandelayo. Okuningi ngalolu daba sikuzweni uhlandla lesibili lengxoxo esiyiqhubele ingcweti kwezokulima umnumzana Mandla Nkomo.
Nxa sithi akhangele ezifuyweni sikhangele into ezimbili mhlawumbe ezintathu, amadlelo siphinde sikhangele njalo amanzi, siphinde sikhangele njalo imkhuhlane. Ngendaba yokuthi izulu linengi amadlelo mahle kakhulu endaweni eziningi, thina sixwayisa ukuthi abalimi kabalondoloze amadlelo bengavumela ukuthi izifuyo zabo zingene nje mahlayana. Akube le ndawo abazigcinayo ukuthi ebusika kube yikhona lapha abazathola khona amadlelo amahle asebusika. Kwezinye indawo kusese lesikhathi ukuthi nxa utshani bakhona sebubukhulu, mina ngixwayisa ukuthi abenelisayo kababusike utshani lobo bebenze lokho esithi isikhiwa yihay, babugcine buzaphinda buhlume futhi njengoba izulu libuya. Kwenzela ukuthi ebusika laphana abalimi bebe le fodder bank kumbe ukudla okuzancedisa izifuyo zabo ngesikhathi sokoma. Okwesibili, emanzini endaweni eziningi lapha abalimi abakhangelela ukunathisa izifuyo zabo emadamu lasemachibini, izulu lizanceda ukuthi lonyaka amanzi angapheli masinyane, ngoba nxa sithi yakhangela ngeminyaka emibili emithathu ebilesomiso lesi drought, ubuthola ukuthi ufika ngoFebruary kumbe ngoMarch amadama amaningi abesecishile vele. So ukuthi inkomo zilaluke zize ziyefika esikhathini sezulu bekusiba nzima kakhulu ebalimini abaningi. Kodwa lonyaka sikhangelela ukuthi amanzi azaba ngcono ukuthola kwawo, kutholakala kwawo.
Umuma womkhathi lo ungaletha imkhuhlane yini kuzifuyo?
Ngoba utshani bunengi, izinanakazana lazo eziyizwe ezibanga umkhuhlane into enjengemkhaza lokunye, hayi lakho kubhokile. So ke abalimi ngabananzelela ukuthi ye utshani bunengi kodwa imkhuhlane layo minengi. Abantu siyabaxwayisa ukuthi bakithi singeqisi ukudibhisa khathesi ngesikhathi sezulu, sithi thina inkomo kazidide maviki wonke. Phezu kwalokho kule mkhuhlane evamileyo efuna ukuthi abalimi besebenzise ama-vaccine, sixwayisa kakhulu ukuthi behlabe inkomo for umkhuhlane womkhono, behlabe inkomo for abo lumpy skin, and ikakhulu kulesi sikhathi kule mkhuhlane oqeda inkomo okuthiwa i-botulism obangelwa ukuthi inkomo ziyabe zihamba zisidla amathambo asegangeni. Lakhona kule vaccine yakhona multi-clause abalimi abangayisebenzisa ukuvimbela ukuthi inkomo zingahlaselwa ibotulism, and then lalo kuthiwa i-January disease. Kwelakithi emaNdebeleni nase-Midlands enkabazwe la umkhuhlane lo we-January disease kumbe ngesikhotha i-terriosis usungenile, ngoba umkhaza oyiwona obangela lo mkhuhlane sesuqala lokuwubona kwethumango. Asidibhisenini inkomo, asihlabeni inkomo, kuzasiza kakhulu. Ngiyabonga.
Lowo ngumnumzana Mandla Nkomo, ingcwethi kwezokulima, sixoxela eseJohannesburg kwele South Africa. Abezomvikela kuhulumende weMelika baxwayisa ukuthi abantu beqaphele ngoba kungaba lolunye njalo udlakela olungaqhamuka kulelo lizwe ngaphambilini kokugcotshwa kukamnumzana Joe Biden ukuthi abe ngumongameli. Bathi abantu abahlomileyo bengatshengisela emadolobheni ehlukeneyo besola impumela yalolu khetho ngoba besithi umongameli Donald Trump nguye owanqobayo kodwa waxelibezelwa. Lokho kwenzakala idale leCongress lisithi lisahlolisisa ngokuthi lisungule na ikhomishini yokudinisisa ngodlakela oloqhamukayo ekuqaleni kwayo nale inyanga. Abatshengiselayo beze bengene ukusakhiwo seCongress kulamabutho amaningi eWashington DC kulandela lesi isehlakalo kanye lakwamanye amadolobho kusalindelwe ukugcotshwa kukamnumzana Biden ngolwesithathu kuviki ezayo. Abantu abedlula ikhulu ababikwa abaphatheka kulolu dlakela sebabotshwa njalo kusadingwa abanye.
Lingali tshona njani zilukandaba, siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama lami nguChris Gande, lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomnumzana Mojalifa Mokwele Ndlovu, isiphathamandla senhlanganiso yeSexual Rights Center elwela ilungelo likaZulu lalabo abaphila ngokuthengisa ucansi. Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga mhlakazi, ngithanda ukubingelela abalaleli bakho. Ngithanda ukubuzo ukuthi njengomuntu wonke osebenzayo kumbe ophila ngokuzisebenza, abantu abaphila ngokuthengisa ucansi labo ba-affected kakhulu ngoba imithetho ebekiweyo evikela ukumemetheka kwalomkhuhlane. Okokuqala, ufundiso lolwazi lopheko lonke oselukube khona lomkhuhlane ungamemetheka, abantu kumele bangasondelelani, osingakuthi ngesilungu i-social distancing, okumele sibe layo. Kodwa uzananzelela ukuthi umsebenzi wokuthengisa ucansi ngumsebenzi odinga kumbe ofica abantu besondelelene benyamanye. Ngakho-ke khonokho nje kodwa kubeka laba bantu abaphila ngokuthengisa ucansi engozini ephezulu kakhulu ngoba basuka bahlangane ecansini kumbe engutsheni labantu abaningi abathiyethiyeneyo. Abaningi bangikhona esibaziyo ngokusebenzelana labo, amakhastoma abo kumbe laba abathenga ucansi kakhulu kubo yilaba abatshayela amagonyethi kumbe amathraka ahamba amazwe ngamazwe bedeliver kumbe bethwala izinto asingathi ngama-long distance truck drivers. Bona laba ama-long distance truck drivers ngomsebenzi wabo la ngalo mkhuhlane ngendlela ememetheka ngayo siyakunanzelela ukuthi bangamanye ama-high risk populations nakubuya emkhuhlaneni wona. Ngakho-ke kuqakathekile ukuthi sikunanzelele kunokho.
Ungasitshela ukuthi umumo unjani kulabo abaphila ngokuthengisa icansi?
Imithetho ebekwe nguhulumende waleli lizwe yokuzama ukuvikela ukumemetheka iyaa kakhulu ngoba amabhawa abaningi abasebenzela emabhawa avaliwe, indawo zokuzithokozisa zivaliwe, laba abama emgwaqweni bethengisa ucansi kuzamele ukuthi ngenxa yema-lockdown restrictions umuntu kangeke nje aphombe ukungenangena edolobheni aye kuma emgwaqweni, kumele abe lesizathu sokuthi ungena edolobheni ulanda. Ikanti kungachaya izikhathi ezithile kumele wonke umuntu osedolobheni abe sendlini. Ngakho izini lalaba abasebenzela emgwaqweni okwakhathesi kavenelisi ukuthi babe lapho besebenza ukuthengisa ucansi.
Lukhona yini uncedo abaluthola kunhlanganiso bonabo abaphila ngokuthengisa ucansi beluthola kunhlanganiso yenu?
Inhlanganiso yethu i-Sexual Rights Center ilenhlelo ezimbili egijima ngazo ngalesi sikhathi esinzima. Okokuqala, yikuthuthiseka kumbe kuwenza isiqiniseko sokuthi bonke abasehlelweni oluthile lokulapha imikhuhlane ethile bayaluthola usizo lwabo, esingathi ngesilungu all those who are on medication, siyayenza sure ukuthi bayathola usizo bayathola amaphilisi abo lapha bakhona neprogram yethu yokubalandelela la ezindlini sibanikeza amaphilisi abo nalaba abadinga esingakuthi outreach program. Sile program yokuthi sibadingele ukudla kulabo okusuka kube hlule bazibone sebedinga ukuthi bona ucansi kumbe ukusebenza bayakuthola khonapha bakhona abavaluleke khona under lockdown. Silayo njalo iprogram yethu yokuthi nxa sinika laba abantu abamaphilisi siyabachiyela futhi izikhali zokuzivikela nxa besiye ecansini oluvikelekileyo. Sike sathola imbiko embalwa yokuhlukumezeka kulaba abasuka babanzi singathi endaweni lapho abahlala khona kumbe sebeme bathi bayazama ukuthengisa kumbe bebhodabhoda babanjwe ngamapholisa basuka bahlukumezeka kakhulu bachaywe bahlukuluzwe. Sesike sawuthola imbiko yabantu abahlukuluzwayo abaphila ngokuthengisa icansi kumbe bebezama ukuthi bame lapho abaphila khona khona ngapho bathengise bathengisela kumbe ngomakhelwane kumbe izakhamizi kunjengoba nje kuyinto abantu abasingeke savuma kodwa abaphila befuna ukuthi bahlale beyithenga beyithola basuka babothe bahlukumezile. Kodwa inhlanganiso ikhona ukuthi ngenele ibaphathise ukuze bangabulili emajele.
Okokugcina, ungavalelisa abalaleli?
Ngikhuthaza lalabo esibamelayo abaphila ngokuthengisa ucansi ukuthi leso yisikhathi sokuthatha umhlalaphansi abantu baphumule kulo msebenzi ngoba usibeka engozini enkulu kakhulu. Ngiyabonga.
Alo-ke bekungumnumzana Mojalifamo Gwele Ndlovu, isiphathamandla senhlanganiso ye-Sexual Rights Center. Ebesixoxa la kuhlelo liphuma lendaba lithone lendaba. Igama nguChris Gande, lilale. Asidibaneni njalo ngeviki ezayo.
Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e-Voice of America ese-Washington. Namhlanje kwesiphathelane labesifazana sexoxalo nkosazana Isabel Dlamini olwela ilungelo loluntu njalo engumfundisi ohlala kweleBhelithane kodwa evela eLupane usichasisela ngakwenzayo ukuphathisa abantwana besikolo saleso sigaba.
Kathesi ngincedisana leZinapi X Primary School. Abantu bonke abahamba eZinapi Primary School eseLupane eSolobela lapho engakhula khona. Yikho lapho engithengela khona izicathulo lamayunifomu okakathesi. Kumnyaka lwanu odlulileyo saqoqa imali yokuthi lalaba ababesegoli labo bebeqoqa imali, besiqoqa imali yokuthi sifake i-flow emaklasini ngoba bekungela flow kumaklasi, silungise phansi. Sasuka lapho sathenga i-inverter lamasola ngoba abantwana bebenikezwa uhlelo lwamakhompyutha. Uma mangithumeza imali, ngithumezela ku-headmaster ongu-headmaster okhona. Then laba basegoli lapha basegoli ama-ex-students abesegoli yibo sezothenga kizihlangu ezifuna ukuthi zihambe ziyonika abantu besikolo. Bona ngale khaya yibo abazantshela ukuthi uhamba njani, sikhulume lombalisi, sibe sesikhuluma labasekhaya bebone sebethatha abantwana. Ngisuka lapho bebesebethenga kezinto
libancedisa libangaki bayasukumela yini phezulu abantu ukuthi benikeze okungabe kudingakala kulabo abahluphekayo.
Ukubancedisa ngibancediswa ngisekelwe ngabelungu ababuya enkonzweni yethu. Lalapha lo msebenzi omningi engiwenzayo iba abanisekelayo. Ngilaliyani inhlanganiso engayitshoyo e-rebuild. I-rebuild ngeyokuncedisa abantu abaswelayo. Ube lapha abantu bayapha i-furniture ngibephe izigqoko abantu abahluphekayo. Le ekhaya le iyona le ukuthi sinikele okwakuqala lapha umatches ingakabi le lockdown benthengi izicathulo. Okwamanje njona ngisisho nje ukuthi abantu hey indlala ekhaya abantu ha kunzima. So fanele ukuthi sibone ukuthi ngapha siyanxeda. Bengikhuluma labanye abangani bami abelungu abayiba bachaya omunye sithi kungcono mfake kugroup yena leyo e-rebuild imbona ukuthi abantu benganceda. Ngoba kulabo kulabantu abadala abanye abangalabantwana abangalamaphilisi e-BP ababe befuna amaphilisi e-BP. Labanye abaswele ukudla abantu kuyalanjwa abantu abangela kudla emadolobheni. Ekhaya lakho ekhaya kwakathe sibaholisa abanye abantu amabele kodwa laba bantu abangalama 50 kabaholiswa abanye babe bengabafelakazi umuntu elabantwana engumfelakazi kusekhaya lelanga liyachisa akula mabele akulako ukuthi kudle abantwana labo babefuni ukuthi behambe beyesikolo kulolunye uhlelo olubhadalela abantwana esikolo but ama-uniform ukuthi abe le mali yama-uniform lezihlangu zokuthi behambe esikolo lamabhuku yikho lokho esithi sikudingi hhayi umoya wami nxa ngalokhu yikho engikuphilelayo ngiyabe ngicabanga bona abasekhaya ngoba lami ukuze ngibe lapha phecheya ayisikho kuthanda kwami ukuthanda kankulunkulu nxa uzuza ama-uniform kuyabakhuthaza abantwana labo ukuthi befunde kahle ngoba umntwana uma nxa ehambe esikolo engela-uniform abanye abantwana belama-uniform hhayi le into enjeya kunzima kufanele umntwana wonke ajabule abone ukuthi uyazuza
Zona izizalwane zeZimbabwe zihlezi njani kule lockdown eqinileyo khona ngapho kweliBhilitane kumbe kulezinye sezalahlekelwa imisebenzi ezindlini lapha kuhlaliswane kuhle yini
abeZimbabwe abaningi abalapha abanye bathi befika base bafundela ukuba ngabongikazi la bodokotela so iba baku front line abanye babe senza ama care work abaningi babe basemsebenzini ngoba abantu laba abamsebenzile ufanele ukuthi besebenze bekhangela abantu abadala bekhangela ezibhedlela yiba baku front line so abaningi bakhona baku front line abantu beZimbabwe hayi abadubeki kangako kuzothi laba babe beswele imisebenzi igovernment iyabanika okufanele njengalaba abahlala la ngapha uhulumende walapha ikuthi uyancedisa abantu njalo kulama charity ancedisa abantu ahambe nika abantu ukudla njana nishilo lebandla lethu i-Life Church siyahamba kunje sinika abantu ukudla so ngapha eBritain hhayi akuhlitshekwa njengekhaya
Leyo bekuyingxoxolo nkosazana Isabel Dlamini ohlala eBhilithani yena edabuka eLupane.
umculo kazintsha siyamluma lobonakele usigqibela uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo yimi usithandekile mhlanga ngisithi asidibaneni njalo kusasa ngesikhathi esifanayo.